iba njalo ka Washington bayangimangaza uma besithi kasila mbono omunye. Ngoba kumele sazi ukuthi eZimbabwe udubo esilalo ludubo lezani lomgazi. Sengabona besithi babambana, babambana besiyakhipha bani. Kungakuthi esilayo kuleli lizwe lezani. Bese ukuthi kasila mbono efana nayo siyangimangalisa ngoba sikhuluma kungenje. Kumele uhambe kukhetho lwama-by-election. Bona babatheka bahambi. Thina sasivele sithe phambilini kasisahambi kukhetho nxa kungatshintshanga imigoqo yokuthi singene kukhetho. So yikho sengimangala ukuthi imibono akhuluma ngayo yiphi.
Ilimi ngaphi kona kudaba lokumanyana kwamabandla atshiyene yaphikisa?
Kudaba lokumanyana silaleyo esisithi esasithi kona yikonvejeni. Ukuthi amabandla wonke aphikisanayo kuleli lizwe sihlanganisa amakhanda siphume le migoqo ukuthi senzeni ukuthi silungise okwenzakala kuleli lizwe. Lokhu esilindele impumela yabantu abenza khona ukuthi sihlangane. Njalo uyazi ukuthi inkokheli yethu babusangirayi uhlale ikhulume sithi yena ukuthi sibambane kuqakathekile. Njalo thina ibandla lethu itende enkulu kakhulu ukuthi alisonto ngahlangana. Kodwa laba abanye babona kunjalo yikho sifika senzeni i-convergence sihlanganise namakhanda. Nabo laba abanombono wabo baphume nombono wabo lathi siphume nombono wabo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi siphume nombono ozaphathisa ukuthi sikhiphe njani ekubuseni.